ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwa abalohlupho ngoba sebe se Congress kaba samelanga abantu abavotela abalithi Congress sebemele bani u Trump. Ukuthi u Trump engabatshela ukuthi lokho angifuni lokho lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi e-Congress. Lo nguye osengu-chair welokhuzeni i-majority we-Republican Party kathi se-Congress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokho eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing as cooperating labanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujahayo nalo kumbe bazamvota ngemuva. Ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamboda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesiNdebele ukuthi kuyini bani. Ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote. U-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwebudget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ke kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuni Ukraine uTrump because Trump umuntu kaPutin. But bakhona amanye ama-Republicans abasisayo ukuthi naye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyani ukuthi kuvotelwe. It's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota lama-Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini loTrump nsuku zonke. Uzazayekele ngenilanga uthatha ifoni kaTrump esenze abantu bavota imali ye-Ukraine yahamba.